Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo, satsha saphela le mpahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa uza kuya eMozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki bakhona le kwele Mozambique. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lantathu 113 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kusukela nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1589. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebefike kunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,819. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane phose ezine 3978. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu 5072. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 643,532. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 293,509. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo, satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Ababona ngokucitha umlilo abe-fire brigade bagijime bayafika, kodwa bathole umonakalo uvele usudalekile ngoba umdadada wesakhiwo lesi ebesiqukethe izindlu lezi ubusuwele uphahla so kungamalanga bikuphela. Akukazakali ukuthi umlilo lo ubangelwe yini. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Solwayo Ngwenya uthi badabukile. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki abathwalise abantu makaza katalala khonale kwele Mozambique. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ozaphatheka laye kulomhlangano uthi bazakhuluma ngengozi elakho ukudalwa izidlova lezi ezansi ye-Afrika kanye lokubulawa kwabantu ngabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo okuqhubekayo esigabeni se-Cabo Delgado konale kwele Mozambique. Abakhokheli besadaki laba bake bahlangana njalo kulelo lizwe kusikhatshana esedluleyo, banquma ukuthi bazathumela amabutho ukuyaphathisa uhulumende walelo lizwe, kodwa lokhu akukenzeki. kulabanye abathi lungaphuzelwa lolutaba impi le ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Udaba lwe Mozambique babu nkomo lodaba lohluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana le Zimbabwe, amazwe afana le South Africa la e Mozambique ngokwayo lodaba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu alufakele inhliziyo njalo bezinikele kibo konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba ukuhamba kwamnumzana umnangagwa ukuyafika khona ngale eMozambique ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi iAfrica ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabi lesikhathi esiningi abasichithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqubekela phambili ukugwema lokho okuyabe kuzanywa ukuthi kulungiswe ngaleso sikhathi. Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto eziningi esikhangelane lazo kathesi izinto ezifana lama pandemic nalawa ama-corona okudingakala ukuthi namanye challenges nje akhangelana nelizwe ongakuthi ukuhamba kusisikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane kungabi kakhulu ngoba ukuhamba kuhanjelwa izinto eziyabe zingelamphumela emihle kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze-economy ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe eziye zikhona elizweni kulokuthi kube kuhanjwa kusiyahlala ama-meeting kuphela kungelamphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni. So kuqakathekile ukuthi ezinye izinto afanele ukuthi bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andibane ukuthi bahambe bayihlala kukona lama big conferences incingo lezinye indlela ama-diplomatic ways ngitemba ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifana lazo nalezi bazilungise.
Kule mbiko ethi iMozambique ikhanya ingafuni ukuthi iSADC ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique babu nkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma Minister of Defense wakulela lelizwe kufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique iMozambique aselizwe elisihlalele lodwa mhlambe elisesihlengeni phakathi kolwandle kodwa ke kufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under iSADC trigger noma under iSADC agreement ukuthi kule ndlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kule ndlela okufanele ukuphilisene ngayo nxa uhleli labanye abantu bengumakhelwane okungangokuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilusukumele phezulu udaba lolu kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi iradicalism igcwale kulala mazwe njalo noma kugcine sokusiba nama-violences amaningi azaqhubekela phambili kube kugcine sokusiba nama-hatred ayenzakalayo within i-region kudingakala ukuthi iSADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla ukuthi kudeploy amasosha ngenkani lapha kwezokuthi le nto le iyenzwa iphele okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sizikhangela nxa besenza njalo kuyasekucatshangela ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo ngenxa yokuthi mhlawumbe balesazela esikhulu noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu bugebenga nokulolu bhubhane lolwenzakalayo olwe-terrorism olwenzakalayo eMozambique bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kanti abalufuni. Kufanele ukuthi iSADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi sayini agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolo lokubulawa kwabantu eMozambique luphelele utinya.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe. Uzulu uthukuthele ngokubunja kwesithombe sikambuyane Handa eHarare kusetshenziswa inkulungwane lenkulungwane zamadola ngesikhathi kulobuyanga elizweni. Lanxa abanye besithi abalankinga lesithombe lesi ngoba nanku kwakhiwa lesikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bathi udubo olukhona ikuthi kathesi kulo bhubhane lwe-COVID-19 njalo abantu baphakathi kobunzima bokuswela imali ngoba imisebenzi ingatholakali. Uhulumende uthi uzabumba njalo isithombe senduna uMtshana Khumalo kusikhatshana esilandelayo. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa ubumbe isithombe sikambuyane anda esenzela ukuthethela kuso ecela ukuthi umnotho welizwe uvuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya lapha uhulumende uhulumende wethu usejahe ukulungisisa izinto zesithombe lesi esikambuyami nehanda 40 years. Ye, kanti kungathi babengenzi ngakho. Okokuqala siyazi ukuthi uMnangagwa uzawuthi hayi le yi-Second Republic bayenza izinto ngezinto ezitshiyeneyo. Hayi, thina sithi khona lokhu yi-politicking. UMnangagwa uthina wanqoba ukhetho ngo-2018 enqotshiswa ukuthi abantu abaningi bamvotile ngoba bayethi bekwazi ukuthi imigaba isihambile. Okwakhathesi uZulu weZimbabwe sebonile ukuthi uhulumende lo we-Second Republic vele kafike kedluli i-First Republic. Singathi khona ungaba e-Western i-First Republic. So lokho kugijigijima sebephitheka sebesenza okombuyamnanda lokho kuyatshengisela ukuthi vele izanu PF labo uMnangagwa i-cult movement ngabantu abenza okumadlozi okungencedi lutho okumadlozi okungaimpumeleli. Akula tourism yesiteji uthi bangithi umuntu engasuka eLondon esithi yena uZimbabwe ukuzohlala eSheraton ebhadalela ukuthi azobona isiteji doli kambuya nehanda. Lokhu angibona ukuthi kuzanceda lutho. Yikudlalisa imali, yikudlalisa isikhathi ngama-diversionary tactics ukuthi uhulumende kezana uphevu. Wehluleka, ulokhu esehluleka, uzabe lokhu esehluleka. Lokho kuba sixotshana lezi thombi akuncedi lutho.
Ake sikhangele ezomnotho welizwe. Siyabona ukubana izulu line kahle okokuthi singabona na umnotho welizwe usiba nganeno lomnyaka.
Le liqiniso ukuthi lo nyaka kube lenala abantu abavunayo baningi jikelele. Ye, okwenzakalayo ukuthi kuthi ukuthi i-food security iba ngcono ngenxa yokuthi uZulu kasuze athembe ukuthi athengelwe ukudla ngihulumende. Kodwa okufanele kwenzakale khathesi esingathi ngesikhiwa i-agricultural value chain. Ama-industry lana asebenza esebenzisa izinto ezilinywayo fanele aqiniswe ngokuthi imali ebhadalayo e-capital expenditure i-interest ebhadalayo nxa bethenga imitshina yabo kumbe nxa be-order ama-raw materials abo kakube lama-charges ama-rates aphansi ukwenzela ukuthi sibanikeze ithuba lokuthi nxa kule nala labo ama-industry abo aphakame i-industrialization eqondane le-agribusiness ngephakame. Okwesibili ukuthi nxa kule nala abalimayo abaningi abahambisa umumbu kuyathengisa kabavunyelwe ukuthengisa umumbu wabo izithelo zabo emsikeni ovulekileyo i-open market. Ye, i-GMB khona kodwa i-GMB yimonopoli ezanu-PF kabakwanisi ukuthi babe benika abalimi imali ehambelana lalokho abakufakileyo enhlabathini. So ukuthi ukwenzela ukuthi sibe lezithelo eziqinileyo ku-agricultural season enhlele ngakube le open market i-agricultural market yakhona gayivuleke emsikeni ukuze abalimi bathengise umumbo wabo ngemali ekhangelelwa ngumsika ovulekileyo. I-GMB ngabala budget yokuthi bakwanise ukubhadala abalimi nxa abalimi bengasabhadalwanga ngesikhathi ama-inputs abo alonyaka azahlupha ukuzuza.
UMnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe. Livi kwalikhuphuka inani labasakhulayo eMathebeleland South abangena kumsebenzi wokutsheketsha bedinga igolide ukuze baziphilise ngoba imisebenzi ingatholakali. Lanxa abanye bengabantu abafundileyo abalezithupha, abanye babikwa bengaqedanga izifundo zabo kumbe bengaphumelelanga. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela uthi okudanisayo ikuthi abanye abafana sebethatha izidakamizwa kanti lamantombazana awasaziphathanga kuhle. Undlela utshele usithandekile Mhlanga we Studio 7 ukuthi ukukhuphuka kwempadalo yama school fees kulakho ukwengezelela loluhlupho njengoba inengi labazali lingelamali.
Ungathi kuyini ngesigaba seMathebeleleni South okungenza lolu hlupho lubonakale lungaphezulu kakhulu nxa siqathanisa lezinye izigaba?
Khona nxa usithi uyaqathanisa lezinye izigaba, abantu bethu beMathebeleni South ungaziphayela amarizathi lawa olevu awanyakeni iMathebeleni South ibe ngezinye zezigaba ezingenzanga kuhle already. Mhlawumbe vele iminyaka eminingi ihlale siba phansi ngendlela eyenza ngayo. Ma vele sokubuya sokukhwela ngale ndlela yabantwana beMathebeleni ivele phansi kangaka, sibona lokhu kuyafaka igaba seMathebeleni okunye okunzima, sivele siphezu kokunzima okuso.
Sasizwe eminye imbiko isithi abanye sebesendabe bencane ngenxa ye-COVID-19 nokuvalwa kwezikolo kuqala. Khathesi kuyini elikubonayo, sokulomahluko yini?
Isimo sibi kakhulu dadewethu. Abantu abangamantombazana iningi labo sebephumile ezikolweni lapho, abanye sebezithwile, abanye vele sebegijimisa amajaha ngenxa yokuba labazali abavele abanelisi ukuba babhadalile ezikolo nokuwadingela zonke imfanekiso ezifunakayo ngenxa yomonke lwesintu esiwukhangeleyo we-COVID. Abangabafana iningi labo, ma ngikhuluma kinje ngogodlwayo, abafana abaningi labasebengani sebekhulile u-form 2 kusiya phezulu, form 2, form 3 kusiya ku-form 4 kusiya phambili. Abanye sebevele sebengabafana abathola begebha igolide esithi kuthiwa kusemkudini, sebengumakorokoza bazama ukuthi badinga indlela zokuziphilisa. Vele kusasa yabantwana isisesigabeni esinzima kakhulu. Lama-drugs kumbe ngathi sidakamizwa ezinjengabombanje, lakho okunye okufana nalokho utshwala lobo osobukhona kule zinsuku obuthiphileyo, yindlela abafana sebethola beziphilisa ngayo bevele bezama ukuthi bachithe isikhathi ngayo.
Imbadalo yama-school fees kungaba lomthelela onjani nxa ingasayehliswanga?
Umthelela mkhulu kakhulu dadewethu, ngoba umuntu wokuqala uqala acabange ngokudla. Into enjengesikolo nemfundo yabantwana sokusiza nxa umuntu eseqale wacabanga ngokudla. Okwakhathesi abazali bavele bayehluleka, or they're struggling ukuthi benze abantwana bathole ukudla. So uhulumende bekhoza kukhangela ukuba abazali basesimeni esibi okunganayo, ngoba uyakhangela olalowo ngoba ekuvele kuyi-lockdown iningi lethu abazali baphila ngokuthi bazithengithengisele babambabambe lapha lalaphana. So ngesikhathi se-lockdown lesi besikhona, abazali bebengakwanisi ukuthi benze amabhizinisi. Lamanye vele amabhizinisi amanadi bewenza avele ngesikhathi lesi atsho bawalo abalahle.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli se-MDC Alliance yeMathebeleleni South. Uhulumende yena uthi ulohlelo lwakhe lwe-BIM oluncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala imali yesikolo, kodwa abazali bathi balutshwana kakhulu abantwana abakhethwayo ukuthi bathole lolu sizo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi impilo zabantu abalikhulu abadinga ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane esibhedlela sempilo koBulawayo sezisengozini ngoba imitshina yokubelapha isiphinde yafa. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe ilahlekelwa yimali enengi ngomnyaka ngenxa yabotsheketsha abemba yonke indawo bagcine bebangela ukubhewuka kwezitimela. Soku kuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kwi-Studio 7 basakazi nabalaleli bo-Studio 7 okhulumayo ngokamaphosa omntwana e-Crossroads ePlumtree. Ngithi mina ngikhuluma nge-amendment bill le-constitution ukuthi izanu labangane bayo umnonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli. Kambe umbuso onjani ozikhethela okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hayi inko abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo Monzora babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli. Ngoba manje sekwayibo ama-benefiters sebe-benefita sebezikhetheli ukuthi lukumalabo, lukumalabo lo indawo yakubo le-Crossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi kwa-Studio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esisenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje. Ngokuhlala kodwa kwamanje seGoli, basakazi bamungathathi isikhathi. Into ezizwiso ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo uthwabazo abathobadingakala ukuthi kungkhona bebe ama-green bomber. Why sokukhulunywa ngokuthi kumele kube lama-green bomber ngoba sokufuneka lama-soldiers awo eMozambique? Ansokuyindlela yokuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi enithanda ukuthi ngikusondeze yilokho kukamnankagwa lokhu ukuthi seyithatha futhi uMalaba sembisela futhi esikhundleni ngoba seyenzela utemu winiswa ngo-2023 ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye ekhoti kube uMalaba ozamwinisa ngoba uyakwazi ukuthi abanye abasoze bekukwanise khona lokho. Kubonakala ubutsotsi babo. Kambe lizwe linjani lina leli lihlala lingani lesinxuntunxuntu nje? Phezu kwalokho ngapha ilizwe liyafa, ngapha kade sibavala amabhasi ukuthi angahambi esitaladeni, izimoto ezincane namabhasi la ayiwalayitsha abantu namateksi ukuthi ungahambi esitaladeni. Uhambo kwabo kuthiwa kuvikela i-COVID, ngapha abantu bahamba beminyene ezimoteni zangkhona. Yini leyenzakala eZimbabwe?
Njani balaleli be-Studio 7 labasakazi baka-Studio 7, hayi siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyalibonga kakhulu, sithi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi, hayi mthwakazi asibambaneli bantu bakithi, sibe ndawonye, sibe ndawonye mthwakazi enhle. Sivoteleni umqondisi Mbona ingani nguye ongasikhipha eGibhide, ngoba nampa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhide. Ngoba nginje thina ngapha eMathebeland besingabalandeli bakathokozani MDCT, besihamba layo umama, sahamba saya kuCongress. Sithe sifikile kuCongress wavota abantu bakamyonzora kuphela, and bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebeland ngapha saswela amagama, kwathiwa amagama ethu awakho. And kwakule maqembo kamnyonzora ayephiwa izimali ama-20 USA besidla kamnandi thina kungamaqembu nje azihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebele ngayisibo bantu sasihawula, sithethiswa la ngobundebele bethu, siseharale khona ngale kuCongress, sithethiswa sishawudwa zihlobo zami. And wawunxa wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawunga so muntu, ngoba lapho kwakukhuluma isishona sodwa, kwakungakhangelalanga lokuthi kulabantu besindebele, hayi futhi ukuthi wonke umuntu wangowesishoneni. Evali ipolisa lakhona umile eminyango wayelibulishona, nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawungani umuntu olahlekileyo, isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngitsho lakhona apho uCongress wangikhona abanaba babesakazi bekhuluma kwakukhulunywa isishona, kwakungakhulunywa ivini indima ezimbili. Mina mfundi thine mathebelelend zihlobo sifundile safunda okunengi sabona ukuthi wo khathe sithokozani ube hamba phambili wachaya ikhu chamisa wachaya ikhu khathe umuyonzora kati manje thina vela bakomthwakazi singathi ukuthi silani asibo bantu kulaba bantu ngiyachizelela zihlobo zami asibo bantu lo chode litshela manga ubhebhethi abantu bamathebelende yolaba ulitshela manga wodwa thina sasifuna ukuthi ungcono sizimele njengemthwakazi lathi
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi isisengeza usizo lokudla kwele Yemen ukuze iphathise izigidi lezigidi zabantu bakulelo lizwe ababhekane lendlala emangalisayo. Idolobho leKisumu kwele Kenya livikwa selisedlula isigodlo salelo lizwe iNairobi kunani labantu ababanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Kulo isilisa wabehlome ngombhobho ovuke ubhova edolobheni leCalifornia wadubula wabulala abantu abayisishiyangalombili izolo. Amapolisa athi igama lomsolwa ngomnumzana Sam Cassidy oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithupha 57. Athi umsolwa ubesebenzela inkampani kaloliwe njalo elaye uzidubulile wafa. Udaba lokubulawa kwabantu abanengi mahlayana ngabantu abahlomileyo ludaba oluhluphayo eMelika njalo abantu babulawa njalo nje. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Kuyadanisa sibili kakhulu kakhulu into le e-mass shooting le into embi kakhulu ikakhulu kuleli lizwe. Khona lokho ukuthi kubonakala ukuthi kule mbhobho emningi kakhulu ezezandleni zabantu. Yiko kwenza ngathi kuba yiko khona lokhu ukuthi abantu badutshulwa ngoba umuntu angacatshulwa into eyodwa kumbe into yakhe emkhathazayo. Usekufake ekhanda lakhe ukuthi mina ngizabulala abantu, ngizabulala umuntu njengalokho. Akulungiselele ahlanganise inhlamvu zakhona, ahlanganise imbhobho yakhona, enze sibili acineze khonokho njengalokhu okwenzakele. Angithi sokuyasala-ke sokungathi kuyadingwa ukuthi kathi kuyini okwenza abantu benze khona lokho. Futhi ungananzelela kungasikuthi sikhuluma okobandlululo, abenza kanjalo yilaba abamhlophe abayobulala abantu khona lokho kuthiwa yi-mass killing.
Lu ngaphathwa njani lolu daba?
Ukuphathwa kwalo sibili kukhanya ngathi kuzima ukuthi luphathwe njani ngoba iminyaka le emlutshwane le kubuza lo upresident odluleyo. Ukusetshenziswa kwempuku kuphakeme kakhulu ekutheni laba balayo impuphu ikakhulu yibonaba abangathi ngabantu abangazwisisiyo abangalaleli kakhulu uhulumende njengakhona lo esingathi thina i-opposition okwakhathesi. Yibo abale mpuphu emnene njalo yibo abafuna ukuthi basebenzise impuphu, yibo abavikelayo ukuthi impuphu kumele iphathwe, kumele iphathwe ngezandla ngezikhathi zonke. Soke-ke ukuthi uhulumende ahlanganise alungise njani khonapho kulobuzima.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo koBulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa ulubhekise kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli beSADC bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki asebehlasele kulelo lizwe. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.